Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 9 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Yebo umhlangano ugcine abantu singavumelenanga. Yabuzange kube lesivumelano phakathi kwezisebenzi kahulumende nohulumende. Ngoba ke esikubonileyo ukuthi khona imali elethwe nguhulumende ikhanya incane sibili.
Izisebenzi zikahulumende ebezimelwe yi-National Joint Negotiating Council zihlangene lomqhatshi wazo namhla eHarare zicubungula udaba lokwengezelelwa iholo njalo zithi azamukeli imali eziyiphiwayo.
Thina silaye siyamsekela umhlonitshwa u-vice chairman wethu. Siyabe silaye iqala lakhe leli mali ngena kusasa, so asimlahlanga ukuthoba yabantu. Thina ukubona kwethu kala sikhathi bathi ngokwamadari ukuthi aqhulwe bathina njengemdudla.
Abanye abebandla le-MTC bathi baza kuma lomsekeli kamgcini sihlalo walo umnumzana Job Sikhala obotshwe namhlanje ekuseni phezu kwamazwi akhulume emhlanganweni wedikitha. Idolobho lakoBulawayo seliviki egcweleyo lingelamanzi ngenxa yohlelo lukamanisipala olokulungisa imitshina esitishini se-Criterion Plant. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Izisebenzi zikahulumende ebezimelwe yi-National Joint Negotiating Council zihlangene lomqhatshi wazo namhla eHarare zicubungula udaba lokwengezelelwa iholo njalo zithi azamukeli imali eziyiphiwayo ngoba iphansi kakhulu. Umphathintambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise izolo ukuthi uhulumende uzakhuphula iholo lezisebenzi zakhe wakhuthaza lamabhizimusi azimeleyo ukuthi enze njalo ngoba isithi kusobala ukuthi athola inzuzo. Okunengi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimta umnumzana Richard Gundane obesemhlanganweni wanamuhla.
Yebo umhlangano ugcine abantu singavumelenanga. Yabuzange kube lesivumelano phakathi kwezisebenzi kahulumende nohulumende. Ngoba ke esikubonileyo ukuthi khona imali elethwe nguhulumende ikhanya incane sibili. Yebo balethe imali sibili, balethe isikhwama semali, kodwa nxa sikhangele isikhwama semali sangikhona izinxa sikhulunywe ukuthi ngama 30 million. Ungabona ukuthi izisebenzi zikahulumende zonke zingakanani nxa sizwala. Uyabona ke ukuthi lapho kuphuma inzuzo elutshwana. Siyavuma ukuthi okwakhathesi ngasilawo amafiga sibili azachasisa ukuthi umuntu engathola malini. Kodwa thina nxa sikukhangele umuntu nxa ezathola imali engafiki ku-$100 kuyabe kungatsho lutho. So into eqhakathekileyo ke ukuthi yebo ukukhuluma kukhona lathi siyakuqhakathekisa khonokho ukukhuluma ngoba into yonke siyayibona ukuthi impumela izaphuma khonapho ekukhulumeni sesayilo. Kodwa ke esikubonayo khathesi thina esimeleyo thina mina ngikhuluma ngimelela ababalisi ukuthi ubunzima obukhona khathesi imali eholwayo ethathwa ngababalisi ngathi khangela ukuthi bangayengezela imali engafikiyo ku-$100. Kuyabe kuyimali encinci encane kakhulu. Kumele ukuthi uhulumende asize imali ezalingana le poverty bottom line, le cost of living, i-living wage yedingakala khathesi.
Kuyini okulandelayo? Lizahlangana njalo yini lo hulumende licubungule lolu daba?
I-way forward yona leyo. Ukuthi thina sesibuyela ebantwini bethu kwizisebenzi sibatshele ukuthi hhayi umhlangano kade siwumelele siphumile impumela yangikhona yiyoleyo labo futhi bayaphumila nto labo bazabuyelwa bayekhuluma la ma-principals abo. So labo bayabuyela labo baqinisa ukuthi hhayi sifake sibuyele ukuthi ngisuke batshele ukuthi hhayi lina zisebenzi kalivumangi ukuthatha imali leyo. ukuthi ukuthi sesiloko sikhulumisana uyendele ukuthi yonke into esiyilungise sikhulumisana.
Lo mnumzana Richard Kondane isiphathamandla senhlanganiso yezimtha sixoxela eHarare. Amanye amalunga ebandla leMDC athi aza kuma lomsekeli kamgcini sihlalo waleli bandla umnumzana Job Sikhala obotshe namhlanje ekuseni phezu kwamazwi awakhulume emhlanganweni weBikita ngempelansonto lapho athe ibandla lakhe lizagenqula uhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa kungafiki ukhetho luka-2023. Lokhu kuza ngemva kokuba abanye abebandla leMDC bezisuse kulokho umnumzana Sikhala akukhulumileyo. Gibson Pepe usethulela lolu daba ngugcweleyo eHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba amazwi kaSikhala eyamukelwe ngemibono etshiyeneyo uhulumende esithi ajojozela udlakela elizweni. Kodwa isikhulumeli sebandla umnumzana Daniel Molokeli uthi baza kuma loSikhala lapho ethonisiswa.
Sina silayi siyamsekela umhlonitshwa uvice chairman wethu. Siyabe silayi icala lakhe leli mali ngena kusasa. So asimlahlanga ukuthi abanye abantu. Thina ukubona kwethu kala cala bathi ngokwamadala ukuthi akhulume, but thina njengemdukela uligal affairs secretary wethu ubelayi namhla and kusasa futhi sizavukela siyangisapota.
Kodwa abanye baveza ukukhathazeka ngamazwi kaSikhala besithi ujojozela udlakela elizweni. Ilunga lezanu PF MLA Chegutu West umnumzana Dexter Nduna uthi lokho akusiko kwakuqala uSikhala ekhuluma amazi anje ejayele kuwatsho edayele eParliamente, kodwa ke eParliamente uyabe evikelwa ngumthetho.
Uyabona Secretary for Information o Comrade Simon Khaya Moyo ezanu PF ufakile umbiko othengisa ukuthi hayi inkulumo enje njengale ekhulunywa ngoSikhala ayilunganga. Yena vele nxa khangelwe inkulumo yakhe noma eParliament yakhulumi indaba ezingelahlonze, but eParliament uyabe sithi yena ule immunity ayinikwa yi-standing rules and orders protector, but nxa sokuphandle ngale hayi le kuyi-insider i-violence uzama ukuthi agenqile uhulumende.
USikhala ubikwa ebizwe ngamapholisa namhlanje eHarare Central Police lapho ahambe khona ekuseni ebhekezelwa ligqwetha lakhe umnumzana Obey Shaba lapho afike esetheswa umlando wokuzama ukugwenqula uhulumende owakhethwa nguZulu ngendlela ephambana lesahluko uSection 26 somthetho weCriminal Code. Igqwetha lakhe uShaba uthi ukhathazekile ukuphuza ukulungisisa amaphepha okusa uSikhala emthethwandaba okwenziwe ngamapholisa okwenziwe ngasathonisiswa namhlanje.
I'm with him for law and order department Harare Central Police Station.
Silapha e law and order eHarare Central Police Station. Kwetheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende okungekho emthethweni. Sesiphendulile lokho akwetheswe khona, sikwala njalo sesilungiselele ukuya emathethwandaba.
So we are waiting for the police to put it out in order and take him to court.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Charles Nyoni uthi uhulumende uyakwazi ukuthi uZulu uyafuthelwa ibunzima obuselizweni, ngakho ukubopha kwenze uSikhala indlela yokuzama ukuncindezela kanye lokwethusela wonke umuntu.
Kutshengisa okusegcekeni ukuthi uhulumende ngakajinji njalo uzimisele ukuba lokhu encindezela uZulu, ngoba uJob Sikhala into ayikhulumayo yinto esavela siyikhuluma sithi uMgabe masigo. Utshangirayo waze waya ku-TV la ephume sithi uMgabe izamkhipha by any means necessary. So lokho sokumangalisa kumbe sokuthi especially ngendaba kaJob akula, kodwa nje uhulumende ofuna ukusebenzisa ama-tactics okuthi ancindezele uZulu njalo nje ukuthi afake ukwesaba phakathi kwabantwana bakaZulu ukuthi bangacabangi bangabi lomcabango wokufuna ukukhipha uhulumende.
Ukubotshwa kukaSikhala kulandelwe imbiko yosekelwe enkundleni zokuxhumana lokuzilibazisa ezebulenjini ezigoqela uTwitter, Facebook lezinye ivela enhlanganisweni ezilela amalungelo oluntu ezigoqela oZimbabwe Lawyers for Human Rights zona ezisole ukuboshwa kwakhe. Usikhala ukhangele ukumisa phambi komthethwa ndaba ngolwesithathu ngemva kokuba amapholisa ebelesidensi ukulungisisa ingwalo zokuthi athonisiswe namhlanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Idolobho lakoBulawayo selile viki egcweleyo lingelamanzi ngenxa yohlelo lukamunicipal olokulungisa imitshina esitishini se-Criterion Plant kanye lempompi ezidonsa amanzi kulesi sitishi esiya endlini. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamuzi zakoBulawayo zihlaba omkhulu umkhosi ngokuswelakala kwamanzi osokwedlule iviki, kukanti bezikhangelele ukuthi amanzi azavulwa ngemva kwensuku ezine njengokwethembisa kukamunicipala. Isikhulumeli sekhansili unkosikazi Nesisa Mpofu uthi ukuhamba kwamanzi kubangelwe ngumsebenzi owenziwa esitishini se-Criterion Plant ngenhloso yokuthuthukisa ukuhlanjululwa kwamanzi ukuze afinyelele uzulu wonke.
Nxa yomsebenzi oyenzakalayo e-Criterion Water Treatment Plant lapho isigezisa khona amanzi anathwa izakhamizi zakoBulawayo, siyananzelela ukuthi iplant ibivalile kungala manzi aphumayo. Lokhu sekwenza ukuthi abantu abaningi, izakhamizi eziningi, zifike ku-7 days zingalamanzi. Njengedolobho siyaxolisa.
Umnumzana Thembelani Dube unobhala wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association uthi ukuhamba kwamanzi isikhathi eside kangaka kuyingozi ngoba kungaqhamuka imikhuhlane yesihudo.
Sikhathazekile kakhulu ngokuthi amanzi alokhu engekho. Ngikhuluma nje ekuseni besilama ward ngo-13 akathi lokhu engakabi lamanzi. Izakhamizi sezile almost 1 week ngoba amanzi la avalwe ngolwesibili abantu lokubekela amanzi. So kathi sikhangela ukuthi i-city council ingabe kuthiwa ibisivulile and nxa sokunje sokungadala ingozi enkulu kakhulu ngoba sokungaqhamuka umkhuhlane wesihudo, sokungaqhamuka leminye imikhuhlane ebangelwa ukungiswelakala kwamanzi. Ezakhamizi zakoBulawayo, iBulawayo Progressive Residents Association, sithi i-city council next time nxa iza kwenza into enje ngayibe lama contingency measures wafakayo ukuze abantu bakithi bangadubeki ngoba kathesi abasela manzi. Konke khona kutshengisa ukuthi iBulawayo City Council kayela ma strategies in terms of contingency measures nxa iza kwenza into enje ngoba khona okubangela ukuthi bavale basitshele kusele almost 1 day ukuthi bavale kutshengisela ukuthi ngezindlela ukukhathala kwabo abakhathaleli kakhulu uZulu.
Umnumzana Joe Mabachi esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo uthi sebethwele nzima ngokuswela amanzi.
Kathi sabantu uzathola ukuthi amalayini acha khona lesikotshweni nalezo zikotho zangkhona amanzi aphumi ayasawa sisenze njani. Besilathi singabakhala ukuthi mhlawumbe ngabe thiwa siyenzela nje itimetable ukuthi nje kwenze abantu abethu besikolo bayabuya bengenamanzi benganathi manzi ngapha lathi asisakusagizwa ayi umkhuhlane izasithwalisa.
Unkosikazi Abigail Nleya ongumzali uthi ukuhamba kwamanzi kubathwalisa nzima ikakhulu omama abalomlando wokunakekela imuli.
Kuna sokuphazamisa abantu even in terms of ukuplana. Phele belikhayelela ukuthi isikhathele izavuka ngasamanzi mhlawumbe abe seboyile. Ilethi livuka ekuseni lithola kula manzi. Sokuthatha ukuthi omama baqale bayedinga amanzi ayalayinelwa eziboraneni ngoba kuba lezinye indawo futhi abantu abahamba besiyathola khona amanzi lapho kubhatalelwa khona. For example, kuba khona amanye ama-church ayabe sithi khona you pay maybe 25 cents ibhakede elilodwa. Even lasema-toilet abantu abaseneliso ukungena kahle.
Izakhamuzi zakoBulawayo zikhala ngohlupho olukhona olokuhamba kwamanzi osokuze kwedlule iviki kungelathonsi eliphumayo empompini. Inhlanganiso ezimele izakhamizi zithi okwenziwa ngokhansili akulunganga ngoba abantu sebesengozini yemikhuhlane yesihudo, njalo kuyadingeka ukuthi nxa bethatha inyathelo elinje kusasa babe lamanye amacebo eceleni atshengisa ukuthi bayakhathalela impila kahle kabulawayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Eyitayita ola mthwakazo muhle, mina ngingu Mike Hobe. Ngithanda ukulinqusa kuhlelo lwethu labasakhulayo olwe The Connection esilwethulela ngolwesibili maviki wonke. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labasakhulayo abaphumelela okwamagama kwezamabhizimusi ababukwa la inhlanganiso ephumisa uluhlu lwabaphumelele ezwekazi le-Africa AFBOBS. Abatsha laba bagoqela umnumzana uGilmo Moyo owenhlanganiso ePaperback Africa, njalo umnumzana uTerence Mathe owenhlanganiso eSouthern Incinerary Services. Abafisa ukungena kuhlelo, thumeza umlayezo lokuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana yebolenjini eFacebook ekhasini lethu LFBOA Ndebele. Hayi, mthwakazi omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Ngesikhangile ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga edale lephalamende lakwele Russia avote ngobuningi ngunyathela lokwethesa izijeziso zenotho eleGeorgia elake labuswa ngeleRussia eselahlobukayo ekuweni kombuso weSoviet Union. Ngali voti, amalunga aleli dale avotele ukuthi kuvinjwe ukungena elizweni kotshwala obugoqela iwayini lamanzi ahlanganiswa notshwala. Inhloko kahulumende kweleBrithani unkosikazi Theresa May uthi umeli welizwe lakhe kwelemelika lokhu elosekelo lwakhe lanxa ithule imibiko eveza insolo yakhe ngokusebenza kukamongameli Donald Trump lapho elobela kuhulumende wakhe encwadini ezigcine zivuza zasabalala ebulenjini. Lokhu kuzondise umongameli Trump kwayangisa inkokheli yeleBrithani kakhulu. Iningi lithi lilindele ukubona ukuthi inhlelo zikahulumende ezokuthuthukisa umnotho welizwe zingahlenga abantu ebunzimeni abathi babhekane labo obugoqela ukukhuphuka kwentengo yempahla mahlayana kanye lokusilela kwamagetsi, amanzi, lamafutha ezimota okuhambisa. Umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube usanda ukuthembisa ilizwe ukuthi ukumiswa kuhlelo lokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe kumaviki ambalwa edluleyo kuzaletha ububelo kwezomnotho welizwe. Isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma ongusomabhizimusi uthi uvumelana lo mnumzana Ncube.
Izithelo zangona seziqalile ukuvela lokhu ngutsho ngoba ungabhoda izitolo nejikelele uyathola ukuthi intengo ziyehla lapha nalaphana. Ziyabe ziyehlaka ngokusuthiseka kwethu esikufunayo, but okusalayo umahluko ukhona, intengo ziyehlile muva kokuthi kona sokufakwe lowo mthetho omutsha. So in terms of amabhizinisi, I can say ukuthi kona kuyakhanya lapho esiya khona.
Omunye ovumelana lokumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
So there are queens, whether likhulunywa izano kumbe likhulunywa i-MDC kumbe likhulunywa ngubani, liqiniso ukuthi vele lokhu sikubheka njengento esifuna ukuthi siyenze siqhubekela phambili. Kingeba khona-ke ukuthi ezomkhangazwe zeZimbabwe sizibheka kule kuhlobo lamanye amazwe azilungiswanga. Yikho lapho umthuli ongabe phambanisa khona ukuthi acabangele ukuthi ungalungiswa ezomnotho ezombangazwe zingalungiswanga. sezokuntontsha kwabantu bezana okwenzakala kudala kungalungiswanga.
Kodwa abanye bayakusola lokho ngoba besithi imali yama bond notes ayisebenzi ukuwoda impahla phandle kwelizwe njengoba eleZimbabwe lingazihiqizeli ezayo impahla. Omunye wabo ngumnumzana Edwin Ndlovu, ilunga lebandla leMDC.
Ukhanya obunzima buya phambili elizweni lakithi leZimbabwe. Ukhipha kwabo ke i-US dollar labo rand kakuncedanga lutho kuwesene situation ngoba abantu lokho besuphika nje akula bungcono esibubonayo. Bahamba kathese border ungenisa imota bafuna ubhadala i-US dollar. Imali nqabe sithi bona sebeyibhandle i-US dollar ke baqamba amanga ngoba bona uhulumende lokho ethatha ama-services akhe i-US dollar, i-duty lokho ebhadala i-US dollar, ababanjwa i-VID, lamapolisa e-border lokho bebhadala i-US dollar, lama-rates laba besithi asesehla e-US dollar le-bond kakwehlanga, lokho kukhwela lokho ku-900-something i-US dollar, lokho ku-50-something i-rand, akula mehluka kwehlanga lutho.
Umnumzana Chuma ugcizelela ukuthi okuqakathekileyo yikuthi abantu besekele inhlelo zikahulumende okwenzela ukuthi zisebenze.
Into esidingakala ukuthi na yini ngabe siyasupporta into le mihle ukwenzela ukuthi kona umumo wethu ube ngcono kusasa ngoba thina yinto esingakubulala konke lokhu ngokuqala ukwenza izinto ukudinga imikhuba yethu ama-black market rates nalana sezigijima ezitaladini gari ko-trade gold nakuwo-forced be Harare ngale sezisenza kona kwana isukuze ukuzivulana sodwa lokwana asho ukuthi lento esiyazisayisila omunye umuntu siyabe sizivulana thina sodwa. So sokufuna ukuthi abantu babe lo mbono wokusekela into le ukuthi ihambe ukwenzela ikusasa yethu ngoba lako futhi kuzanceda kusasa ngoba liyabona thina kathe siyivila ama-export ebesenzima ukuwayenza ngoba ebeduma kakhulu ngenxa yokuthi kona into yethu yonke intengo ilinganiswe le-US dollar. So ngabe ukuthi ukuthi i-exporteli South Africa yona esebenzisa irandi ile equivalent 1:14 when isebenza u-1 wangikhona ngapha, so kusuka kube nzima. Manje singaba le dollar lethu so kungaba lula ngoba lathi sebenzisa singena within i-commodities range nalantina siyabe si-federator imali yethu le-US dollar, okusenza improve-ke ukuthi siqaliseke ukuthola i-foreign currency le isidinga kakhulu engihamba-ke iyobhadala ozesa, iyobhadala ofuyeli, imphuphu yokudla nxa kulendlala njengakathesi kuvela ukuthi kuvela esinqubeni sona lesi esifakwe ngu-finance minister esokuthi kona asikhipheli imali ezaphandle isebenzise eyana.
Usiba lukhulu webhanga lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutya usethembise ukuthi uhulumende kaseyikusungula inhlelo mahlayana abantu bengakwazi ngoba yikho okubangela ukuthi abafuna ukuzotshala imali elizweni bengamthembi. Izakhamizi zeBinga zithi sezithwele nzima ngendwangu ezixhwalileyo ezitshona zigqekeza ezindlini lasesibhedlela isikhulu seBinga District Hospital zintshontsha ukudla. Indwangu lezi zihlasela ikakhulu abesifazane abazithweleyo labantwana besikolo zibahluthunelwa yiloba yini abakuphetheyo. Izakhamizi zithi zihlukumezekile kakhulu njalo zithi sesiside isikhathi zidinga usizo kugatsha olubona ngezendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kodwa zingalutholi. Untungameli Nkomo uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi yeBinga District Residents Association umnumzana Elias Sibanda wachasisa okuningi ngalolu daba.
Sesithwele nzima zindwangu lezi and sezingene emzini ezindlini zabantu zenza ihlasela abantwana besikolo zibathathele ukudla amasetsheli ama-fiber bag and kakhulu esibhedlela seBinga ithiwa iBinga District Hospital and nxa sikhangela ngokwakha kwaso isibhedlela esikhulu kumathunothi yonke kodwa sesibulawa zindwangu. Into engayitsho ngokuthi indwangu lezi zazivele zikhona eBinga kodwa zazingahluphi njengakathesi. Kathesi angazi umbe kuyini umbe i-drought yini esenza ukuthi zibaleke egangeni zibe ebantwini umbe seziziningi kakhulu. Isibhedlela lapha e-District Hospital isibhedlela seBinga yonke yi-referral hospital, so omama abazitsheleyo nxa sebezabeletha babuya khona ngapha bezohlala okwamalanga kumbe amaviki bemele ukuthi bebelethe kule ndawo esithi yi-Spanga Ward lapha abahlala khona umama le ndawo lesibulewe indwangu and bayabuya nokudla kwabo njengabantu bavele emakhaya. Injongo sezingena phakathi sinjani zibathathela ukudla and zibagijimisa omama la. So sokuludubo olukhulu sisawuthi ngelinye ilanga zizathathela umama umntwana osanda kubelethwa kuyingozi enkulu kakhulu.
Zigijimisa abesifazana kuphela, ziyabadelela kumbe zidelela la madoda.
Njani wasindwawo ngiphosibe njengomuntu kutho ukuthi iyakhangela ikhakhile ukuthi lapha ngingawina kumbe ngingaluza. So inqa into esesibona udiwo olukhulu lisebantwini besifazane labantwana besikolo abancane. Akalutshwana sile ukuthi uzutshwa igijimisa umuntu oyindoda kumbe yamthathela ulutho.
Zingena njani ezindlini lapha? Ziyabulala amawindi kumbe zingena ngophahla?
Zingena ngendlela ezitshiyeneyo. Izindlu eziningi njengezikahulumende ezedinga ngezakudala ama-asbestos angikhona amaningi akasaqinanga. So zingagada phezulu kumbe zenza njani, uyabona sezivuzi zangena endlini zathatha ukudla zaphuma. Kwezinye iindawo ziphuma ngamawindi, zingena ngamawindi. So abantu ezindlini especially eziseduzane lesibhedlela lezindlu zikahulumende abaningi sebefake ameva emawindini ngoba indawo ziyangena.
Umnumzana Elias Banda ngumgcini sihlalo weBinga District Residents Association. Untungameli inkomo okhulume lomnumzana Christian Dube isakhamuzi sakobhuje ePlumtree ngohlupho lezilwane esezihluphile ezigabeni ezigoqelwa lasakondolwane zona esezivulele inkomo lamadonki.
Hayi, kulezi usuku baba unkomo ngathi nje kwena kuthange ikhona ke kwabonakala imizila zisuka kuThekwane ziqonda kombimba. Mase zizafika emakhaya kombimba zakuphuma zangena isidark. Kusho ukuthi ngumbiko osuthole kubabudube onguranger. Cebisa abantu bakombimba ngaluphi special abathe ezinkulu benanzelele mavisi yakhona ngahle. Ngoko sikuzwileyo nje namhlanje kulamahlemhlemu nje wawukuthi ungani emlageni le kule nkomo ezidletshadletshiweyo. So asikwazi ukuthi ekudletsheni kwazo ngabathi zibuye zivaleka kumbe kungayenzeka kulezinye ezifileyo.
Nxa ithe yadliwa inkomo Dube lathola ngamathambo mhlawumbe lokuzinyamanyana elenzani ngazo?
Wavu nkomo yikho la kulohlupho khona mpela ngoba sike sabe le nkulumonyana mpela kukhanya o-EHT laba abakhangela ngezempilo bethi hayi azifanelanga ukuthi zidliwe izifuyo lezi, kufuneka ukuthi zenzwe njani zitshiswe ngoba iy'nyamazana lezi zingabe zilobhofa. Kodwa ke nkomo uyazi ke kithi usiko lwethu abantu abamnyama ukuthi ma ingabe inkomo mpela isifile khona kuyabe kutholile kulawa khalela khona lokho kokuthi kuyatshiswa. Yebo, kuyabe kufanele kube njalo kodwa akululi ukuthi kungazwisiseka ebantwini bakithi ukuthi inkomo kayitshiswa. Hhayi, eqinisweni siyadla.
Ungathi selilahlekelwe izifuyo ezingaki njengesigaba?
Baba unkomo, eqinisweni ingingalitsho, hayi irecord yakhona hayi isinkulu kakhulu ngoba laphana sacina sibale o-19 singakabali amanye amadonki. Kulo munye ubaba lapho kwamakhulela laye ungani kule nkomo ezintathu ngayazi lokuthi ezadlelwa ngakwaphela nje kanjalo. So ngathi close to abo-20 something, asikubeke nje sithi 20 something.
Lo mnumzana Christian Dube isakhamuzi sakobhuche ePlumtree ubekhuluma ecingweni lo ntungameli inkomo weStudio 7. Asenelisanga ukukhuluma labeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority ngalolu daba. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba zethu ebezikhokhela. Izisebenzi zikahulumende zihlangene lomqhatshi wazo namhla eHarare zicubungula udaba lokwengezelelwa iholo njalo azamukeli imali eziyiphiwayo ngoba iphansi. Amanye amalunga ibandla le-MTC athi azakuma lomsekeli kamgcini sihlalo waleli bandla umnumzana Job Sikhala obotshiwe namhla ngamazwi awakhulumileyo esebhikitha. Idolobho lakobulawayo selileviki lingelamanzi. Oliver Nelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.